evula umhlangano walamuhla wezokwemba umphathintambo wogatsha lwezokwemba umnumzana Polite Gambamura uthembise abembi ukuba bapheka umthetho ozahlonipha abembi abancane ngoba yibo abaletha igolide eledlula amachumi ayisithupha ekhulwini kuhulumende njalo umthetho okhona waqala ukusebenza ngomnyaka ka-1961 ulonqindezelo kubembi abancane abakumsebenzi wezokwemba laba bathi njalo lo mthetho obunjwayo wezokwemba ungabi lukhuni ukuze basebenze kuhle umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele unqome umbukiso lo esizwe imbono yakhe
umbukiso uhambe kuhle kakhulu siyathokoza ngokuza kwabantu ama-exhibitors loba bekungani kunzima ikakhulu endaweni zentengo yokumuva yokuletha ama-exhibits ngapha lokuletha abantu ngapha bazabe hlezi bebukisa i-accommodation cost lezinye i-costs related to exhibition abantu babuyile ngobuningi labo ababukisayo bekhanya bethabile kakhulu ngebhizinisi abamanage kuyi-generato lanxa nje bekungaba ngcono kulalokho kodwa-ke siyabonga ngesupport esiyizuze kuma-exhibitors ethu
osakhulayo okubhizimusi lokwemba uNicole Hove uchaza abakukhangeleleyo kumthetho obunjwayo wezokwemba
Okhalela into eziningi ikakhulu ukuthi njengathi thina ama-miners i-government isibona ngathi imithetho i-review is abi-right and lokuyilungisisa i-mining bill but ikakhulu sibona even okwakudala kulungisiswe sikhala ngokuthi lokhu uhulumende abe kubhale phansi as umthetho we-mining abe ku-implementa kusenza sekubona kusenzakala for instance indaba abathi i-cadastral system ukuthi sokulama problems akhona ukuhluphana kwabantu ubudlongodlongo egangeni abantu sebelela ama-claim omunye abe sithi la yindawo yakhe omunye efike ethi yindawo yakhe kusho ngani ingayi i-government iyaphangisa ukubona ukuthi iyadinga even abantu abavela kwamanye amazwe abalayo i-technology yakhona ukuthi beze belungisise indaba ethatha so ukuruthisa ama-conflict nokulwa kakhulu ku-mining sikhanela kakhulu futhi ukuthi indaba ye ama-fees ba-reduce but besicela ukuthi nje lihulumende continue ikakhulu esupporta ama-miners indaba esikhala ngayo yindaba ye-forex le-currency yethu le yeZimbabwe ama-bonds ukuthi at least nawohulumende yabona ukuthi for ama-miners njengoba kuyiwaza ama-miner ayaphumisa igolide engale yazwayo especially ama-small scale miners ngabayabona ukuthi bayasinika thina imali yangapha engaphandle ama-US dollars ngoba nxa sithenga thina ama-supplies lezi izinto zokuthi sisebenze emgodini sithenga phandle kwelizwe okunye and abathengisa lapha labo banjani bathenga phandle kwelizwe befunani ama-US dollars so ukuthi uhulumende besinika i-currency yalapha kungani kuyahlupha nokuthi ngabayabona ukuthi especially ngapha ema-ofisini bangani bayareduce bangani kuba ngcono ikakhulu indaba eze-corruption uhulumende uyabona ukuthi sibili especially abasebenza ema-ofisini lapha ngaba bangcono besebenze kuhle lathi amakorogoso
umnumzana Nicholas Dube okubhizimusi lokwemba uthi ukhangelele umthetho oqotho ozaqeda ingxabangxoza ekuleli bhizimusi
sikhangelele ukuthi makube lo mthetho ongathi uyaqina kancane ngoba olalongo umthetho busulusi kakhulu engakwaziyo ukuthi ugovernment kuyambhadala kumba kumbhadala ubekafuna ukudlala ngathi we-don't know because kusuke kwangenela ipolitics kakhulu kwadisturba ama-Mines Mineral Act So the Mines Mineral Act is no longer valid. It's valid in Mabe Kuluma, but what the practical on the ground you find with the Gulabandu, Abasabuya, Mavakals and Lenin Doctor Youth in Mining and the Women in Mining. Kwavelevati Stupa Yongindo. You find the Wooded to Neslama registered claims, Abasawa Shoni Pavandama claims it. They are just coming in, who pay Lava Figueva Fanda, Lava Baba Chegeva Paneva, the Yongindo Lena, Mutanda Wav. So to a humble police and to a reporter, we find Utama police allow. Now, for the situation for the tech side, they are going to go and they are being overpowered by the political side. Without
Umnumzana Silimon Mukwili, all Bizimusi Lowemba, Osuka Ekwanda, uthi bakhangelele ukuba imicijo yabo ibe khona umthetho omutsha wezokwemba.
No, Mr. Mines, all right, but kumele kube the full consultation to the miners since they are the original players. Because we also feel, okay, siyacabanga ukuthi thina siyacontribute ezinye izinto kuma-final stages, zabe zingasozi-include. Because I understand, khathesi kule meeting Victoria Falls bekhuluma nge that document, but we didn't have any representation as most miners. Now, we must be fully represented whenever they talk about this. Ukuthi kumele sibe represented konke kuyabo kuhlala phansi kukhulunywa ngomthetho lo so that sina siyafaka lathi input yethu.
Umqondisi ogatsha olubona ngezemvelo i-Environmental Management Authority unkosikazi Chipo Mpofu-Zuze uchaza imithetho abayikhangeleleyo kumthetho wezokwemba omutsha ukuze kube lobudlelwano obuhle kubembi lezakhamizi.
Ezikhangelele kakhulu njengogatsha lwezemvelo yikuthi kube loku kube lokudlelana phakathi kwengatsha ezitshiyeneyo ezisebenzisa umhlaba. Ngikhangelela ukuthi umhlabathi usetshenziswa ngabalimi, usetshenziswa abafuyayo, usetshenziswa ngabembayo as well, lokunye okuningi, even industry. So uzabona ukuthi esile sijayele ukubona ngokuthi kungaba lo muntu olimayo kube lo muntu oyembayo kugcina kulokudonselana. And thina sikhangele abazenzela uzabona ukuthi kungafika isikhathi sokuthi sifuna ukuthi kufakwe imigwaqo lalesithi ucande imigwaqo lalesithi ama-fire guards. Akula muntu oyabe ethakazelela ukwenza ngenxa yokuthi kala indawo yakhona isiyo yakhe yedwa. So ngenye indlela sithi umthetho nalowo mutsha ungakwanisa ukuthi kube lokudlelwano, kube lokukhulumisana okuhle. Into ezinjengokuphatha ezemvelo, ukulondoloza ezemvelo kungaba ngcono eZimbabwe. Okunye njalo esikukhangeleleyo yikuthi umthetho nalo uzakwenza ukuthi abalimi abayembayo laba abatsha abancane esibathi ama-small scale and artisanal miners banakekelwe ngomthetho, baziwe ukuthi bakhona, babe khona osemthethweni. Khonokho kuyenza ukuthi bengembi bekhangela ebenyamukele ukuthi ngubani obuyayo owezomthetho. Kuzayenza ukuthi baba lethuba lokuthi basebenze bekhululekile, njalo babe nesikhathi sokuthi lapho bayembe khona baphinde bavale amagodi lawana. Even ukwemba kwabo kube yilokhu aloko ukuthi umuntu uyabekwazi ukuthi abantu bayazi ukuthi yinta ngiyayekela ukuphatha imvelo yami kuhle, babuya baba umthetho usebenzekile.
Isikhulumeli seZimbabwe Miners Federation uMnumzana Dosman Mangisi uthi minengi imithetho abayikhangelele ukuba iguqulwe, ikakhulu umthetho wamawola.
Ibhili le-Mines and Minerals Act kumele likhangele imithetho eminengi izayenza ukuthi kube lula ukusebenza kwama-small scale miners. Ukuqalisa sikhangele i-recognition in the sector ukuthi umuntu we-small scale miner uyabe ume njani. Yibo kuqaliseni kwakhona also sabe sikhangela ukuthi ama-regulations ama-statutory instrument akhona ahlanganisa izinto njengazo ama-safeties ama-explosives kuthi ziyabe zilingana njani ngama-small scale miners. Uzwe umuntu we-intercam wekhuluma ukuthi umthetho lowanawo ama-explosives act kumele kube lula ukuthi ama-small scale miners akwanise ukusebenzisa ama small scalers injongo yakho ukuthi i production ye gold delivery to Fidelity kumbe ye chrome is being hindered yabe hindered lama lama legislations lwana ukuthi umuntu uyabe cabanga ukuthi ngizathenga njani ama explosives ngizabopha ngithola ama explosives so ama umthetho lwana vele uya ngathi ukhangela uyalingana lama lama large scale miners ukuthi izinto zisulakala zakhona ziyabe ziningi but ukuthi small scale miner afasa ukuthi athenge ibhokisi lama explosives abanye abalikhwanisi ukuthi baligcine futhi abanye abalikhwanisi so iminye imithetho yokuthi simele ikhangele lehulumende
iningi labantu abakubhizimusi lokwemba likhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe aligugu ngemva kokwemba umbukiso walonyaka ubugijima ngendikimba ekhuluma ngokukhangelela elakusasa kwezokwemba ngesilungu ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.